khathesi amabhizinesi lawala mali abantu makhaza kabala mali angiboni ukuthi ungani bekwenzile ipetrol lediesel. Xa sikhangela futhi ukuthi khathesi njengoba izolo lisina kanje kunama-folks abaningi awayesiyisa abanguthi abantu basebenzise ipetrol lediesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenze ukuthi intengo iqonge ezitolweni amabhizinesi wayo bengelandlela yokuthi barichaze izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators wanama-generator ngoba amandla kagesi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengaba balutshwane kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise ifuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangkhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo esiwukhangeleleyo yukuthi inyanga le ingakapheli kumbe ngenyanga ezayo uzabona ama-network operators bezi-apply ku-portals ukuthi bakhweze intengo for instance. Labanye nje abalungisa okuthejeneyo okungababisi impuphu chukela lani uzabona bekhweze intengo sesesukubona kathesi ukuthi intengo yakhwela ezitolweni.
Kuyini okunye uhulumende abengakwenza ukuthi kungakhwezwa amafutha la njalo le ntengo ingakhuphuki?
Uhulumende olokuningi angakwenza kaqale akhiphe iminye imithelo ekhona kupetrol lediesel. Engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi petrol lediesel. Eyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi-ningi ekhona kupetrol lediesel lamafutha lawa awokuhambisa. So imithelo le ingakhitshwa uzenza ukuthi intengo i-stabilize njani. Kodwa uhulumende uyabe edinga imali so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.